into enkulu ezikhangeleleyo ukuthi kube lesingathi i-stability kwi-economy, ngoba into ezikhangeleleyo kade sibona lilizwe livuka kulenye indaba litshone ngenye indaba. Sifuna ukuthi-ke sithole amathuba loba isikhathi sokubana senelise ukuthi siplane sesikwanise ukuplana loba kuyile sikwenza ngoba isiphi isikhathi. Yikho sikhangele ukuthi kwenzakale, njalo sikhangele ukuthi aqondise indaba ezenza ukuthi osomabhizimusi lamakampani enelise ukusebenza esikhangeleleyo ukuthi kukhangele indaba ze-productivity, ukuthi i-government yona ngokwayo ingangenela njani njalo incedise ngayiphi indlela ukuthi amakampani abe-productive.
Kungatsha zikahulumende lapha ekuphiweni kwazo imali, yiziphi ofuna zihambe phambili ziphiwe imali eningi?
Lapho siyasikhangela ukuthi ingatsha enjenge-Ministry of Health ibe neyinye enikwa imali eziningi kakhulu, ngoba ungakhangela kathesi indaba yabodokotela ukuthi behlule kuya emsebenzini. Yikho sebese ukhangela ukuthi ingatsha ye-Ministry of Health la ibona ngani iyaphiwa imali engenza ukuthi usebenze. Njalo ukhangele lophahla lwezemfundo lalo ukhangele lube ndlela yokuthi lungancediswa kakhulu. Sebese siya ku-industry. Njalo sakhangela kubana labo laba abe-tourism abayibala i-different currency loba i-agriculture ancediswa labo kakhulu.
Ugatsha lwe-agriculture olwezokulima, yebo lutshona luphiwa imali ethe xaxa, kodwa okuphumayo kuyakhanya yini ishoko?
Kufuze njengesizwe senelise ukuzilimela isikafu esifanelayo ukuthi sidle sisuthe. Yikho okuqakathekileyo. Siyakwazi ukuthi ngalesi sikhathi kulendaba ezinkulu ngaphandle kwendaba ye-Command Agriculture engalelo mkhosi omkhulu. Njalo sekufuze kwenzakala kathesi, sekufuze kubana labalimi sebebanjwe ngesandla esihle for isikhathi eside. Nxa bengasenelisi ukulima, sokufuze betshiyanele amapulazi bethu abakwanisa ukulima siye phambi njengelizwe.
Udaba lwezisebenzi zikahulumende ezitshona zikhala ngeholo eliphansi, ufuna aluphathe njani?
Izisebenzi zikahulumende kufuze akhangele ezinye iindlela ezingancedisa izisebenzi lezi ezingakhulumi ngemali phakathi. Lapho siya sikhangele ukuthi abanikele singathi ngama-incentives ngama-allowance aye ngasimali, ngoba ungananzelela kungakhweza iy'holo zabo. Kuyaletha i-inflation eningi kakhulu because ihulumende ye-biggest employer. Loba ukuthi laba abantwana babo ezikolweni zikahulumende bengabhadali imali, into ezinjalo, into ezakhe sizikhangele ukuthi zenzakale.